Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo ngu Chris Gande.
Lontungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Anyone ongabe elesihlobo ukhulu bugogo leminyaka eyi 92 uzabakwazi ukuthi khona umuntu oleminyaka naleyo yaze ngasayenelisi ukwenza into eziningi. Asakwanisi ukuzihambela, asayenelisi ukuzenzela into eziningi. Usehamba ngodondolo.
UZulu weZimbabwe ubuzana ukuthi kambe uMongameli Mugabe usenelisa ukubusa kuhle na nanku ekhanya seluphele lokuhamba kuhle engasenelisi.
Indawo lapho kulabantu khona okungathi mina amabandla aphikisayo kawaqhinanga kangako. Yikho kufumana khona ukuthi kulesizathu sokuthi abantu bagcineke besiya ngena kuba ndlemphikisayo besidinga isithwala ngoba kuyabe kungena inkokheli eqinileyo kuleyo ndawo ebakhombisayo ukuthi hayi ayisiso sithwala esingaguqula udubo lwenu.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project bathi ubandlululo ekwabiweni kokudla sokwenze abanye basuka kumabandla abo bayangena kubandla leZANU-PF.
Kwezemidlalo iqembu lenguqu ele Black Rhinos Queens yilo elinqobe kumncintiswano we-LM Auctioners Women's Football Tournament.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umfanekiso kamabona kude otshengisa uMongameli Robert Mugabe sehluleka ukuyahlanyela isihlahla usuvuse imibuzo yokuba kanti vele nxa esehluleka ukwenza okungadingi umcabango kangako ubusa njani ilizwe ikakhulu esekhethwe ukumela ibandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2018. Lapho azakuba eseleminyaka engamachumi ayithoba munwe munye lane i-94. Kumfanekiso lo othethwe eMaswingo uMgabe ubonakala ethwele nzima ukusebenzisa ifotsholo kuthi lapho amele afake inhlabathi egodini yena ayikhukhule ayisuse aze athathelwe ifotsholo ngumkakhe uGrace Mugabe. Lokhu kwenzakale ngemva komhlangano wenziwa kanye ngomnyaka ogcizelele ukuthi uMgabe uzamela leli bandla kukhetho luka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
I think abantu bamele bekunanzelele ukuthi uMongameli oleminyaka eyi 92 and anyone ongabe elesihlobo ukhulu bugogo oleminyaka eyi 92 uzabakwazi ukuthi khona umuntu oleminyaka naleyo yaze ngasayenelisi ukwenza into eziningi. Asakwanisi ukuzihambela, asayenelisi ukuzenzela into eziningi. Usehamba ngodondolo, ukanti labo sekukhohlwa nje into eziningi. So mbona ngani abantu abebandlela ibusayo-ke abamzweli uMongameli welizwe ukuthi sekhulile sokuyisikhathi sokuthi ngawe uyaphumula ngoba generally nje isikhathi esinekusetshonelile ngoba iminyaka ayisavumi lamathambo kasavumi. Angabe noma ngaze beyikhuthele njani noma ngaze beyiqine njani abantu bamele bekunanzela ukuthi kuyafika isikhathi lapho umuntu khona angasayenelisi khona ngoba vele amandla endodeni kavalelisi ukuthi hhayi thina namhla sesihamba.
Manje abaphikisayo abamabandla aphikisayo ubona ungani kuyini abangakwenza ngesikhathi leso uMongameli sekhanya ubani uyazehlulekela?
Iyo inkinga enkulu ababheke engathi abakhangelane layo ngoba isisekelo sombuso silakho ubhaliwe ukuthi nxa uMongameli welizwe engahlelelisi ukwenza izinto okuthiwa incapacitation yini ongenziwa ukwenzela ekhiphe esikhundleni ekhitshwe esikhundleni. Kodwa uzananzela-ke ukuthi ibandlela ibusayo yilo elilama abameli abaningi edale lephalamende noma abantu abe-opposition bengazama ukuthi bemuve imotion yephalamende ukuthi hhayi umdala sekukhulile sekumele kukhethwe omunye abasoze benelise ngoba imotion yona leyo ayingeke ipase ephalamende abamele bekwenze zinje kathi singaqala kodwa lapho elizweni bekhuthaza abantu ukuthi xa sekuyisikhathi sokuvota abantu bebhalise bephinde bevote wabathi kunazela ukuthi la amabandla abusayo umunye ufomela kibandla ngalo umunye ufomela kibandla ngale akula nje i-opposition engathi iqinile so kwesinye isikhathi noma kulama opportunities ukuthi ngabasebenzisa abanelisa ukuthi basebenzise ngobala bayalwa ngababambanayo.
Hello ke ngumnumzana Senzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazwe wekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi ubandlululo olukhona ekwabiweni kokudla solwenze abanye abantu bayangena kubandla leZANU-PF ukuze benelise ukuthola ukudla lokho. Inhlanganiso le ithi abasekeli bamabandla aphikisayo baya kuncitsha ukudla kukahulumende okwabelwa abalambayo. Ngaleso sizathu kutsho iZPP abanye sebe siba ngamalunga eZANU-PF belanda ukuphila. Inhlanganiso le ithi njalo izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ngezizathu zombusazwe ziqhubeke zisanda ngenyanga edluleyo. Sixhume umabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT umnumzana Abednego Bebe.
I think lolu daba lolu luya ngokuthi indawo okhuluma ngayo yiphi njalo luya ngokuthi ke iparty iqine i-opposition party iqine onganani kuleyo ndawo ngoba engikwaziyo mina ngike ngakwenza sibili izani sisho njalo mina ngatshela abantu ukuthi hayi nxa usiyathatha ukudla ukwazi ukuthi kuvotwa njani kutsho ukuthi kulungile ngoba kwakuqala vele ukudla khonoko izani kayilakho ukudla ithatha imali kahulumende inika abantu ukudla isisidi ukudla kwezani. Ngihlala ngitho futhi ukuthi ukudla kwezani kufanele kubuye amasaka angikhona ebhalwe ZANU-PF ngoba phela kuyabe kuthengiwe yini imali yeZANU-PF. Kakululake ukuthi ZANU-PF ithathe ukudla kwahulumende isho siyaprinta amasaka ithi donated by ZANU-PF ngoba wonke umuntu uyabe ukhangele ukuthi ukudla lokhu ukudla kwahulumende. Kodwa kwezinye indawo lapho kulabantu khona okungathi mina amabandla aphikisayo kawaqhinanga kangako. Yikho fumana khona ukuthi kulesizathu sokuthi abantu bagcineke besiya ngena kubandla eliphikisayo bedinga isithwala ngoba kuyabe kungena inkokheli eqinileyo kuleyo ndawo ebakhombisayo ukuthi hayi ayisiso sithwala esingaguqula udubo lwenu. Kodwa okungaguqula udubo lwenu ukuthi bonabo abantu abasebenzisa ukudla okungasikho kwabo bavele bangababulali bangosathane abaxotshwa ezulwini uNkulunkulu bexethelwa lapha emhlabeni. So xa ufuna ukubona usathane bona kusathane ezanwini abantu kufanele babekwazi khonokho bangaze babekwazi hamba-ke uyethatha ukudla udle nxa uqeda ukudla uthi tombo dlazi wamarema okwabonwa ngamashona. Ngesintu-ke kuthiwa khona sidla okwamalema kutsho ukuthi ngezinye indlela bangamazanka abantu bezanu ngoba bangamasela batshontsha ukudla okungasikho kwabo bese bekunikeza abantu besidingo kwabo. Yikuganga okupheleleyo lokho okufanele ukuthi abantu bezimbabwe babapanishele khona abantu bezanu bangabavoteli ngo-2018 ngoba yibo abadala uhlupho lonke esilalo elizweni.
IZPP ithi njalo ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngezizathu zombusazwe kuqhubeke kusiya phambili ngenyanga edluleyo. Lilubona njani lolu da?
Njengoba ngitshile ukuthi kulezinye indawo lapha esingafinyeleli khona kakhulu njengamabandla aphikisayo kusenziwa ngokuthi ilizwe umkhono myalo kawumanga kuhle. Lapho esingafinyeleli khona ke abantu bezanu bathatha ke amaqhinga ukuthi bahle bagijime baye khona ngoba bekwazi ukuthi ke umkhono welizwe kawukuvumeli ukuthi amabandla ezombusazwe aphatheke kakhulu ngoba indleko zakhona zinkulu ezokuthi bafike endaweni zonke.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leMDCT sixoxela eseHarare.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na nxa ungomunye wabo nanku umbiko ojabulisayo Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle nge-WhatsApp loba ku-Twitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini ze-Studio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Kutwitter thumela kuStudio 7 usebenzisa iHashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba. Imivuzo iyolahlwa. Merry, Merry Christmas.
Inhlanganiso zikaZulu lezilwela amalungelo oluntu ezeZimbabwe eziseSouth Africa leza kwamanye amazwe lamhlanje ziphe umeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ugwalo lwezikhalazo zifuna ukuthi axolise ngamazwi akhe ukuthi bonke abavela kwamanye amazwe abaseJohannesburg bengelamvumo yokungena elizweni izigebengu okufuze zibuyele emakhaya. Lezi nhlanganiso zifuna uMashaba ethule lokhu kuxolisa kungakapheli inyanga yonale. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
We don't call African criminals in their own land. We want you to come down and apologize to us.
Nangamalungu enhlanganiso zamazwe atshiyeneyo eAfrika eklabalala ngelithi uMashaba nguye umuntu okuza kuleli. Kugwalo lwalezinhlanganiso eziluhambise ofisini kaMeya Mashaba zithi zifuna xolise ngamazwi akhe la ukuze kungagcini kusiba labanye abawabona njengesizathu sokuhlasela abakwamanye amazwe. UMashaba watshela abezindaba ukuthi okubambezela intuthuko edolobheni leJohannesburg ngabakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni. Waphinda njalo wathi bonke bayizigangi okufanele zibuyiselwe kubo. Lezi nhlanganiso ebezigoqela leze Zimbabwe zithi zifuna uMashaba aqoqe umhlangano lazo kungakapheli inyanga ukuze kukhulunywe ngalolu daba. Zithi linkulumo yenza sengathi abakwamanye amazwe yibo kuphela abadala amacala okungamanga. Unkosazana Lobelihle Banda, isizalwane seZimbabwe esililunga le-African Diaspora Forum, uthi ugwalo lwabo lolu lukubeka sobala ukuthi kubi lokhu okwakhulunywa uMashaba, ngakho kuqakathekile ukuthi atshele uZulu ukuthi waphambanisa.
I-statement sakhe asikhulumayo uma singaqhubeka kanjalo singaqala ama-xenophobic attacks and sizoyenza ukuthi abantu ababuya ngaphandle bangabi lokuhlaliseka la kwele mzansi Afrika. Umuntu engulida esikhathini esiningi labalandeli into ayikhulumayo abalandeli bakhe bayidigesta ngenye indlela.
Omunye njalo weZimbabwe umnumzana Mandla Masuku we-Migrant Workers Union of South Africa uthi lamazwi axolisa umbono wabanengi ukuthi i-DA libandla elilwela ukuthi umuntu omnyama ahlale ngcindezelo amakhiwa. I-DA ke yilo ibandla elisekelwa uMashaba.
Kuyasiphazamisa thina njengabahlali abasuka kwamanye amazwe. Cabanga ukuthi inkulumo yakhe mhlawumbe uyenze engacabangisanga kahle ngayo. Ubuya kuchaze futhi leyo nto mhlawumbe abanye abantu ade beyikhuluma bethi i-DA imele ama-interest abamhlophe.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi baphe uMashaba inyanga kuphela ukuthi ethule ukuzisola kwakhe ngalamazwe.
Mashaba kumele axolise ngenkulumo embi ayikhulumileyo. Okwesibili, uMashaba kumele yena alwe labantu abagangileyo. Kakusho ukuthi ke ubugebengu benziwa ngabantu abangaphandle, ubugebengu benziwa kuwe wonke umuntu.
Inhlanganiso zakwele South Africa ezikaZulu lezilwela amalungelo oluntu lazo bezikhona zisekela abakwamanye amazwe laba. Umnumzana Trevor Ngwane olilunga le-United Front uthi umhlangano abafuna ukuqhuba loMashaba ngokumfundisa izinto angazaziyo ngabakwamanye amazwe abahlala eJohannesburg.
Cha, thina si-United Front pelas hamsani nokuthi mhlambe abantu abangaphandle baphathwe kambi ngoba sibona sengathi abafowethu odadewethu. Kusho ukuthi umzawalazo wethu uwodwa, sicindezelwe i-colonialism, i-capitalism. So fanele sibambaneni silwele into eyodwa ukuthi wonke umuntu aphile kangcono.
Lezi nhlanganiso zithi kungaphela inyanga zingatholanga impendulo zizathatha amanyathelo agoqela ukumangalela uMashaba ebandleni lakhe le-DA lokuzotshengisela emaofisini akhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamhla kuhlelo lo live talk sixoxa ngombuso kaMongameli Robert Mugabe lokuthi uzancintisa kukhetho lokudinga uMongameli ngomnyaka ka-2018 yena ekhanya eseluphele kanje.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isibanga sokugcina sokhetho lokudinga uMongameli weMelika olandelayo siyaqhubeka lamhlanje lapho abakhethwa nguZulu ukuthi bamele kulolu khetho abe-Electoral College abakhangelelwe ukugcizelela ukukhethwa kukaMnumzana Donald Trump. Inkulungwane zabasekeli bakankosikazi Hillary Clinton zibikwa zikhuthaza abavotayo laba ukuthi bangavoteli uTrump.
Ukufuthelana uqhubekela phambili kwele Democratic Republic of Congo ngesikhathi umbuso kamongameli Joseph Kabila uphela lamhlanje phakathi kwamahola amabili kodwa ngoba akwenziwanga ukhetho esithi yena akasoze asuke embusweni.
Le Studio 7 esangaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Kule bandla elitsha elisungulwe ngomgqibelo elithiwa lona i-Alliance for National Salvation. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Moses Msilandlovu uthi ibandla lakhe lizaphatheka kukhetho luka-2018. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva komhlangano lentatheli zindaba eMcDonald Hall emzilikazi kobulawayo, uMzilandlovu uthe sebengenile kwezombusazwe ngamehlo angelanhloni, njalo njengesizwe kukhona okubafuqe ukuba bathathe inyathelo lelo ngenjongo yokuthi isizwe sikamthwakazi laso sihlonitshwe kuthi amasiko lamalungelo aso engachabalali.
Mina ngaba yimemba MDC uthi uyakhuluma izinto ezinje ezifana abantu bakutshela ukuthi uyare tribalist. Izinto esizitshengisa ukuthi abafowethu kukhanya ngabakazi ngabakabi lokuzimisela ukuthi babone abantu bemathebeleni bengabantu abalinganayo njalo bengabantu abalamalungelo afana lawo abantu abavela kwezinye izigaba zelizwe.
Ubike ukuba uyesaba ukuba lozangena embusweni ulakho ukubusa njengomgabe, kodwa bona bajonye ukuvusa isizwe, njalo abancindezeli kumele bazi ukuthi sesifikile isikhathi sokuxwayana lokuncindezela eminye imihlobo ezweni.
Esikwesaba ukuthi sokukhanya ukuthi ungaze kungena omunye uhulumende, omunye umuntu umbusi uzabusa ngendlela umgaba abusa ngayo. Kume lo muntu uvela kuzani, kume uvela kwamanye ama opposition political parties, bazafuna ukuthi baqhubeke ngokungalingani kwemhlobo lokho okwadalwa yizana uPF.
Uchaze ukuba bazimisele ukuyangena ekhethweni ngo-2018 kungenani lo mumo wezombusazwe ezweni, kumnyama kunzima bazaya ekhethweni lolu.
Ukhetho ntombi ngithi mina siyancintisa sicimezile sivula amehlo kumnyama kuyakhanya kuyachisa kuyaqanda siyancintisa siza kuye ebantwini siyekhuluma ngolutho abalubonayo esingesabi ngoba kuzobala ukuthi abancindezeli bethu bazakhathazeka kakhulu.
Uchalimani wezaphu ezansi emandebeleni uMatthew Sibanda uthi uyasekela umbono we-ANSA ngoba uZulu uphakathi kokubambana ukuze bakhuphe umncindezeli ngo-2018. Ethi abantu bakhathele ngokuncindezelwa njalo sekufike ekugcineni.
Ye, umzila ngiyakubona sibili ukuthi khona bumbi bandla lakhe kuhle ngendlela la yabona ngayo. Angeke sikusole ngoba wonke umuntu lombono wakhe ngendlela abebone ngayo ese experience ngayo wabona ukuthi hayi into leyi iqale isuka lapha yayale njengoba uyacho manje ukuthi kube le unit accord ezaphu lezano unit accord leyo kayebone nje uqinisile lati sinje nje sisemathebeleni asiyibonte isebenzene yenziwe nje emaphepheni.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lalo lithumele umbiko lisekela abe ansa bethi leli bandla lize ngesikhathi esihle njalo bazasebenzelana lalo ngoba indikimba yabo isobala njalo kulilungelo labo ukuba baqale ibandla benze abakufunayo ezweni labo. Abe ansa bachaze ukuba abalamahloni ngenjongo yabo yokuvusa isizwe esesibhazalele ngesisu imali akula emabhanga akula misebenzi kuthi labafundi bayaxotshwa ezikolo ngoba bengelamali bethi ayisikho abakuhambela empini njalo obusayo uphathe buchapha ilizwe labantu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umkhosi wokuphiwa imivuzo kwalabo abanqobe kumncintiswano weZimbabwe Hip Hop Awards owenzelwe eHarare ngempelaviki uchiye inhliziyo zabaculi abanengi ekade bekhangelele ukunqoba zidabukile. Omunye wabo nguCalvin Nhliziyo, yena ongumculi okhangelelwa ukuba phezulu kulabo bonke kulumdumo kobulawayo. Umike wabe weStudio 7 uxoxele uCalvin wachasisa ngokunqotshwa kwakhe kulomncintiswano lokuthi kuyini asekuhlelayo okwamanje.
Ngathaba kakhulu ukuthi be nominated for seven categories. I have mixed emotions about it, but kube akuphela sezisiwenza.
Kodwa isikhathi lapho sagcina ukukhulumisana wena ubuqinisekile ukuthi uzonqoba kulo umncintiswano, ngombono wakho kuyini kwayenza ukuthi unganqobi?
Hayi, angazi bana bona bathi abantu abavotanga ngobuningi apho amakhategori la kade benginominated yo.
Kodwa sibona ukuthi nakuba awuzange wanqoba eningi isakuhlonipha. Ngibona ukuthi umhlangano owe 263 chat usekufakile ehlolweni njengomuntu oyisizalwane saseZimbabwe olothonya kulabo bonke abalaminyaka engaphansi kwe 40. Angitshele ngamafishane nalokho.
Alo kuyathabisa lokho ukuthi engikwenza kuyakhanya sibili. I'm really excited and humbled by that.
Awungitsheleke uke wakhipha umculo omusha ngulomnyaka na?
Yeah. I've been down round and round, but now I've been through some things cause it's been ngikhiphe the album for others then ngelanga lami lokuzalwa ngabe ngikhipha futhi enye ingoma as a token of appreciation to abantu abalandelayo ama-fans ami. Ingoma ethiwa ngu-Changing.
Kuyini okwaphefumula ukuze ubhale le ngoma yangkhona?
Andikahle ngangihleli nje ngikhanyela unyaka wonke lowo. Akwanti kuningi okwayenzakalayo, kuningi okwangazange kwenzakale ngenxa yezinye izinto okwakumele zishintshe vela kahle kahle ngoba zayenza imali but kulezinye izinto zayenza zaluza imali at the same time. So ya ama-Changes labo engikhuluma ngawo.
Njengoba sesiyongena kumnyaka omusha, singalindela umculo omusha okuzosuka kuwena?
Ngingalinda sibili ngoba hayi mina umshina awustophi ukusebenza. But hayi, next year ngizabona bakhipha music on a different platform and people are going to be excited about that. I must be working with abantu abasemzansi and stuff like that. I did a lot this year, but where go to? Sitting back evaluating goals, feeling so shameful. After we come all the boy, this one left throws back at you. Then you start to realize your niggas don't wanna hang with you, but it's alright, boy. It's been a learning curve, yo. I'm like I'm belaying up fair, is what they say, yo. I pull myself up, brush the dirt on my shoulder. Gotta put back together the broken pieces and turn up. I've been down, round and round. But now I've been through some things, cause it's been smiles and frowns all year round. But one thing you gotta know is I'm going through some changes.
Calvin Nhliziyo ngomunye wabaculi abangene kumncintiswano weZimbabwe Hip Hop Awards lonyaka.
kwezemidlalo iqembu leBlack Rhinos Queens yilo elinqobe kumncintiswano weLM Auctioneers Women's Football Tournament oqutshelwe edolobheni lakobulawayo ngempelaviki edluleyo. Okuningathi kuzweni kunitathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leBlack Rhinos Queens liphakamise inkezo ngemva kokubhaxabula iqembu lezivakatshi leTownship Rollers ngefokanya kufinal equtshelwe enkundleni yeHartsfield kobulawayo ngesonto emini. Abahlohlele iqembu leRhinos ngababalisa uViola Ndlovu, uEmakilet Msipa, ukuda kwaShepa Sopo kanye loRutendo Makore. Ekhuluma ngemva komdlalo uViola uthe yena indlela abazilolonga ngayo yiyenze umehluko phakathi kweqembu labo lamanye amaqembu.
As Queens, we work as a team. So, I'm not even saying about the injuries, but I'm not saying it's a problem.
Iqembu leBlack Rhinos yilo ebelivele liphethe linkezo ngemva kokunqoba kwalo emncintiswaneni owenziwa ngomnyaka ka-2012. Bese kule minyaka emine imidlalo ye-LM Auctioneers Women's Football Tournament ingadlalwa, kodwa isikhulumeli sabaqoqi bawo uKhundai Sithole uthe sebezaqhubekela phambili besibalayo iminyaka yonke njengakudala. Iqembu leBlack Rhinos Queens lithole inkulungwane ezintathu zamadola aseMelika, inkezo kanye lemendulo zegolide ngemva kokunqoba kwalo. Umgadle olitshayele kaningi egedini uvele kulo njalo iqembu leRhinos ngemva kokuba uRutendo Makori ehlohle amagoli ayisikhombisa, kwathi lo nozinti obambe ukwedlula abanye ngoProcess Chatswama laye weBlack Rhinos njalo, ikanti uFrancis Katsikwa laye weBlack Rhinos futhi nguye okhethwe ukuba ngumdlali olekusasa enhle emdlalweni wenguqu. Iqembu leTownship Rollers liphiwe inkulungwane yelamadola alikhulu lemendulo zesiliva ngemva kokuphutha likundawo yesibili, kuthi iqembu leChipembere elaseGweru liqede likundawo yesithathu ngemva kokutshayela eBlue Swallows nge-1 kanya emdlalweni we-third place playoff. Iqembu leHearts of Oak lePhomola North kobulawayo lona liphiwe umvuzo uba liqembu elilembeko i-most disciplined team. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
So isikhathi senubalaleli lapho esidlala khona imbiko elisithumele yona nge-WhatsApp libulisa isihlobo labangane njengoba kwisikhathi sekhefu lekhisimu sinje.
Salibonani bakithi, salibonani sizwe sakithi, sizwe sikamthwakazi, sizwe simnyama sikamzilikazi kamatshobana. Igama lami nguPaul Mfoka Masuku, phansi le komswigana etsholotshindini emphetheyo ngutategulu. Ye umswigana, ngakho-ke mfisela abantu bakithi ukhisimuso omuhle bakithi, badrayive kahle, abashayele imoto bethwale kahle, abantu befika, abantu bephephile, abantu bejabule, kube mnandi kube njana. Nabasemadorobheni nabo basithandazise esiyabe sihambile, nasizobathandaza siphephe, siphinde sihlangane ngomnyaka ozayo singabaphilayo. Bese ngithi abakithi ke le eTsholotsho, asihlanganeni eTsholotsho Center eBSPZ ngomhla ka-26 December. Sizabe zisiwa lapho kuze kuye ukuthi ngomhla ka-27 December ngo-12 emini, which means kuyaqala mhla ka-26 ngo-12 emini kuye phela mhla ka-27 ngo-12 emini. Abadla abaculi abaqembaza emaningi kakhulu edlula i-20 le siyibiza nge-Tsholotsho Arts and Culture Festival. Sihlangene lapho, ziyawa, bye-bye, iyabonga.
Siyabonga emlaleli, qhubekani lisithumela lani imbiko yenu esayidlala khonapha ku-Studio 7. Isikhathi sesilongomangoyo livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuterera chirongwa chedu. Tererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.